Labo aisibo bantu benhlanganiso yethu aisibo ma residents njalo ngabantu asasi labo ngo 2018 bahle bayala ukubuya emhlanganweni basihlalele ezindlini zabo njalo savela sawukhuluma emhlanganweni we province kuma minutes ethu ukuthi istakeholder ngeke waba umuntu oyebandla eliphikisayo sithi ukuthi umuntu wezani lomuntu ovela uhlangothi lukamonzora ngeke watholakala eseyi-stakeholder yikuzama ukuqina izakhamizi yikuzama ukuqina isizwe seZimbabwe amalunga e-CCC esithi thina yi-Citizens Coalition for Change esiwaziyo ngamalunga athobekileyo alembeko alandela umthetho wephathi lokho kokutshengisela ukuzama ukuhlambaza iphathi ayisiwo mkhuba wethu esiwaziyo
kungabe kuliqiniso yini ukuthi kulokukhethana ngemihlobo lokuthi lanxa kwakufanele ukuthi umnumzana Hlabane ancintise njengoba kwakunguye owayengukansila waleso sigaba kodwa kwakufanele abantu beqale bemvume i-confirmation njalo abantu abamvumanga
I-confirmation le elithoyo sebevele bayiphambanisa ngoba i-confirmation ayisiyo nto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu. I-confirmation kubizwa ama-stakeholders, ama-residents. So zananzela ukuthi kuma-residents aphana kwansi ukuthi kube lamasotsha, kube lama-teacher, kube labo-headmaster abangama-civil servants. So siyabe singafuni thina ukuthi into ezinjeyana ziphume kuma-newspaper even laku-intanethi. Ngoba phela abantu abana ukuthi sebeyahlukuluzwa nguhulumende so bona laba abathumeze ama-video baphambanisa umthetho wephathi njalo utshengisa ukuthi into yangkhona isiyo yephathi umthetho wethu wephathi ukuthi nxa kukhitshwa izinto umbiko uphuma through the communication department ukhitshwa yimi so khonoko uhle utshengisa ukuthi into yavela yenzwa ngumpumelelo moyo yayingekho emthethweni kwakungamelanga ama-video nalana abe khona umuntu eyedwa angazake asukume athathe obhururu bakhe abe sesithi yena you are stakeholders ngeke savuma ihlazo elinjalo ebandleni lethu i-confirmation process yinto enhle ebisungulwe ngubaba Nelson Chamisa esuke yaphamjaniswa njengabantu nalaba abathanda izikhundla kakhulu ngoba kathesi sokungcolile ibiyinto eyadimele ilethe izakhamizi ukuthi bezikhethele kuhle but kwaba labanye abayizihwaba abathanda ukuthi bebe yibo abathatha izikhundla besebethatha abangani babo bebabuthanisa bebathengela utshwala besithi kuthiwa ngama-stakeholders yikho sokwenzakale khonapha enketha wathi 26 so thina njengebandla asingeke sakuvuma khonokho ngoba i-confirmation ayisiyo nto eyokuthi kubizwa abantu abancintisana le-party yethu hayi ukuthi kule tribalism lawa ngamanga luhlaza ngoba uHlabane lo kaso wesishoneni uHlabane ngomunye walabo bantu abazibiza ukuthi ngabesisuthu njalo izinto ngeninkulumo elethwa yizitha ezingafuni ukubona abantu bebambene njalo ngamanga futhi aluhlaza ukuthi abantu be inketha bayaluHlabane into eyenzakalayo ukuthi kwaba lo muntu owabuthanisa abangani bakhe wathatha ama-cellphone wathatha ama-video waqamba amanga ukuthi izakhamiza sifuni uHlabane